sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Njani mthwakazomu hle olamukela emoyeni ngolwesithathu mhla ka 31 kumbimbitho 2021 ngontungamile nkomo endabeni zekuseni lamhlanje
kuyabe kulinyathelo elihle ukuthi abantwana abazihlaye ngale sikolo ngoba kule ngozi yokuthi enxa bangabuya ngaphakithi emphakathini bangafika behlangana lokhu bese bebuyela ngale sikolo besiyanikana futhi.
Umongameli Mnangagwa uthi abafundi abahlala esikolo kuma boarding abasoze bavunyelwe ukuya ngekhaya ngekhefu lephasika eliqalango lwesihlanu.
Iliqiniso lelo njengebandla le MDC Alliance amalunga ethu swabone botsha kakhulu swabone ihlukuluzwa kakhulu.
Elemelika lithi eleZimbabwe ngelinye lamazwe ephule amalungelo oluntu kakhulu nyakenye. Uyaphambili ukuthoniswa kwecala lokubulawa konsundu weMelika lipholisa umnumzana George Floyd. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emasoni Mnangagwa uthi abafundi abahlala esikolo kuma boarding abasoze bavunyelwe ukuya ngekhaya ngekhefu lephasika eliqalango lwesihlanu. Umnangagwa uthi uthethele linyathelo ngenjongo yokwenqabela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. Kumbiko awethu leyizolo umnangagwa uthe abazali labo abasoze bavunyelwe ukuyabona abantwababo. Wengeze wathi indawo zokunathela ezifana lama night club azisoze zivunyelwe ukuvula ngaleli khefu. Umnangagwa ukhuthaze uZulu ukuthi eqhubeke ethatha amanyathelo okuzivikela kulomkhuhlane ngokugqoka amamaski lokuqhelelana. Imbuthano yamakholwa yokunanza iPhasika layo ayisoze ivunyelwe. Umnangagwa uthe njalo abantu akumelanga behamba-hambe mahlayana kungela sidingo. Uxwayise njalo abaza eZimbabwe ukuthi kumele babe lencwadi ezifakaza ukuthi bahlolwe phakathi kwamalanga amabili batholakala bengelawo lomkhuhlane. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi.
Kungabe kungasomcabango omubi, umcabango okhanya umcabango omuhle ngesizathu sokuthi okokuqala vele nje lingananzelela. Siyananzelela ukuthi izikolo zisanda ukuvulwa. Zisanda ukuvulwa kanjalo abantwana basanda ukuhamba ezikolo. Sinanzelele njalo vele le nkinga naleyo ukuthi izimali ziyahluka. Ubuta abantwana bebehamba up and down ngesikhangele zomnotho welizwe abazali balobunzima sibili ukuthi loko bakwenelise. Kodwa phezu kwakonke lokhu le ndaba leyomkhuhlane owe-coronavirus COVID-19 akulamuntu oleqiniso lokuthi kambe ungamemethe kanjani owakhathesi. Ngokunjalo amanyathelo wonke avuma ukuthi ubanjwe lomkhuhlane ungamemetheki. Kuyabe kulinyathelo elihle ukuthi abantwana abazihlaye ngale sikolo kuhle ngoba kule ngozi yokuthi enxa bangabuya ngaphakithi emphakathini kobulawayo le madorobheni athe lapho ababevela khona bangafika behlangana lokhu bese bebuyela ngale zikolo besiyanikana futhi. Ngokunjalo ke ngumkhumbulo omuhle okwalesi sikhathi ukuthi hayi ake kudedwe simemelane singajahani abantwana bavunyelwe ukuhlala khona ngale ukwenzela ukuthi umkhuhlane lowo bangabuye bewucupha ngabakithi emadolobheni.
Akukabi lembiko yabafundi lababalisi abanengi abatholakala belalo umkhuhlane. Isingathi lokho kuveza yini ukuthi inhlelo zokuvikela zihamba kuhle ezikolo lapha?
Yebo kambe walesikhatha sikezwa ngokuthi umkhuhlane lo weCOVID-19 ezikolo awukazwakali. Kodwa ke siyananzela njalo ukuthi kule mzamo eyenziweyo eyokuthi abantwana nxa bengena lapha abafundela khona kumaclassroom bayo ngabe baningi kulokona social distancing, siyananzela ukuthi abantwana futhi bafakile lama mask. Siyananzela njalo ukuthi abantwana lokho kuthiwa yi-sanitizer abalakho. Kodwa nxa sikunanzela kakhulu lokho okwenzakala ezikolo ukuthi izikolo zisebenza labazali zozikwenzileyo, ngoba izikolo ezinye ngenanzela ukuthi vele zihle zibhadalisa ifees yokuthi umntwana khonapho kuleyo fees uyathola imask, unanzele futhi kuleyo fees kuyathengwa ama-sanitizer, kuthi ama-day schools njalo abantwana bahambe bethwala ama-sanitizer abo. So kuyindlela yokwenqabela lonke umkhuhlane. Kodwa ke nxa sesiye eqinisweni besikukhayele kakhulu ukuthi uhulumende langa uyancedisa izikolo, ngoba kade sinxa sikhuluma nje eqinisweni isikolo labazali abakhanya belo msebenzi omkhulu, abakhanya bengena kuma-expenses. Uhulumende sibona ungathi hayi akwenzayo kuphelelanga, besikhathi uhulumende ngangiye sibili odinga imali angene kakhulu ezikolo, kube lokudisinfekthwa kwezikolo, zibonakale ukuthi izikolo ziyadisinfekthwa. Kodwa uhulumende sibona ngathi izandla zakhe zikhanya hayi ziyafinyela kulokho, uyekela kakhulu abazali lezikolo. So kugcina futhi kusenza ukuthi kube le ndleko eziningi ezisuka ebazalini, kube le ndleko eziningi futhi njalo ezisuka esikolo, kuncediswane ukuthi lomkhuhlane unqatshelwe ukuthi kuthengwe okufanele kuthengwe. So ke ngokunjalo ke sekunanzelela ukuthi hayi okwalesi sikhathi umkhuhlane awukazwakali ngokumemetheka kwawo, kodwa uhulumende lokho sibona lo mlando omkhulu wokuthi angenele ancedise, adinga izimali ancedise izikolo ukuba naziphathiseke. Ikakhulu singakhangela izikolo zemakhaya, azenelisi phela khona ukuba nazikwenze, ngoba abazali uzathola ukuthi izandla zabo zifitshana benezo ukuthi bakhipha amalevisana lawo bathenga into zonke lezo. Le makhaya ngale sibona ngathi kule ngozi yokuthi uhulumende leso ofanele angenele abantwana labo bavikeleke, ngoba labo abantwana labo abalisi bavikeleke, ngoba abalisi abafana nawo ofunza emakhaya babuye le madrobheni, so bathenga into bavikeleke. So uhulumende sofanele nangangiyokhithima ngesiqubo esikhulu sokubana ancedise izikolo ngemali, kodwa sibona ngathi hayi uhulumende kwale kulelo hlangothi katshengisa ukuthi sibili uzimisele ukuthi ancedise izikolo ngendlela besiyikhangelele.
Umnumzana Ambrose Sibindi ngowenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Elemelika lithi eleZimbabwe ngelinye lamazwe ephule amalungelo oluntu kakhulu nyakenye. Lokho kuphume kugwalo olwethulwe ngonobhala ogatsha olubona ngobudlelwano beMelika lamanye amazwe olweState Department, umnumzana Anthony Blinken izolo. UBlinken uthi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uhlukuluze kakhulu abenhlanganiso ezizimeleyo abalwela amalungelo ezisebenzi, abalwisa inkohlakalo, izitabane kanye labamabandla aphikisayo abafana labeMDC Alliance. Unkosazana Joana Mamombe, uSisilia Chimpiri kanye loNesai Maroba bona abake bathunjwa ngabanakanelwa ukuthi ngabacuphi. Uthi njalo uhulumende uhlukuluze intatheli izindaba ezifana loFrank Chikore, yena oke wabotshwa, kanye lomhleli wenkundla yeZim Life umduduzi Mathuthu ongenelwe ngabantu endlini yakhe nyakenye kuze kuthunje umtshana wakhe uTawanda Mutshehiwa. Amanye amazwe asolwa yiMelika ngokwephula amalungelo kugwalo lwe-2020 Human Rights Report, yagoqela eleChina, eleRussia, Eritrea kanye leVenezuela. IMelika ithi njalo kuyadanisa ukuthi amapolisa lamasotsha eZimbabwe etheswa icala lokubulala abantu ngo-2018 alokhe engakabotshwa. Sixoxele lunga leMDC Alliance umnumzana Edwin Ndlovu, yena othi bavumelana lombiko weMelika.
Iliqiniso lelo, njengebandla leMDC Alliance amalunga ethu siwabone botshwa kakhulu, siwabone ehlukuluzwa kakhulu, sibone ibandla lethu lisalelwa ukwenza imihlangano, lisalelwa ukwenza inhlelo zalo. Amalunga amaningi edalela ephalamende lama-councillors ethu sibone iZANU-PF waxotsha eParliamente iswaxotshile isala njalo ukuthi kwenziwe ke ukhetho i-by-election kwenzela ukuthi abantu bababisele kumbe bakhethe abafuna ukuthi babamele lwephule kakhulu ilungelo loluntu ke ngomnyaka ophelileyo ikanti ke bonke ke labenhlanganiso ezizimeleyo abanyekho kwezombusazwe labo bebesalelwa ukubana benze inhlelo zabo iZANU-PF ibicatsha kakhulu ke ngokumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 ukuthi ke yiyo yenza ukuthi abantu bangavunyeli ukwenza lokhu lalokho kodwa eqinisweni iZANU-PF iyesaba kayifuniki abantu ilungelo labo lokuthi ke bakhululeke benze inhlelo zabo ikakhulu abamabandla aphikisayo labenhlanganiso ezizimeleyo zodwa yikho ke hayi sivumelana ke lokucubungula logwalo lolu lukhitshwe ilizwe leMelika.
Kodwa abezano Ndlovu bahlezi bekulandula ukuthi bephula amalungelo njalo lamanje bayakulandula.
IZimbabwe iZANU-PF ke lohulumende wayo kaMnangagwa asoze bafa bavuma iqiniso loba sokutheni. Bona bangabantu abazithi bahlala beqondile kuphela abangaqondanga ngabanye bahlala bona besola kuphela ukuthi hayi abanye amazwe abanye abantu baphambanisa bona baqondile kodwa eqinisweni ke ucubungulo loluphumileyo luqonde nta luveza ke ucuku olwenziwa libandla leZANU-PF yikho ke singafisi imbe singawecabangeli ukuthi ibandla leZANU-PF lizatshintsha kumbe lizavuma kodwa ke kumgceke kuyazikhanyela konke abakwenzileyo ke ngomnyaka ophelileyo leminyaka yonke eminye adlulayo ukuthi ke abezombusazwe abamabandla aphikisayo kabavunyela kwenza inhlelo zabo babotshwa. Sikhuluma kanje ziningi ke izizalwane zeZimbabwe ezivaleleyo baningi kakhulu abakwezombusazwe kakhulu abe-MDC Alliance abavaleleyo lokho besentolongweni bevalelwa ngamacala abangawenzanga hambe emthethandaba indaba bethonisise lokho beku-remand prison bevalelwe kulucuko olukhulu kakhulu lokho injongo ke yikuthi ke babakhawule lise babathwalise nzima bahlukuluzeke.
Umnumzana Edwin Ndlovu ngoebandla leMDC Alliance kodwa ilunga leZANU-PF umnumzana Belief Gawule uthi akula kwephulwa kwamalungelo okwenzakalayo eZimbabwe.
Bale ama-agenda zabo acatshileyo esiwaziyo ukuthi bancedisana labo Britain amazwe abo ukuthi basincindezele balokhu sibuhlungu ngokuthathelwa umhlaba abakwenziwayo nguhulumende weZimbabwe. Ngokunjalo abantu beZimbabwe sibefuna ke sonke isikhathi behlale kade ama-human rights wona nkomaqa alisela ngapha kumezwa mina nhlala mbuza khona human rights kanti ngesikhathi sekugura undi babe ngapha emakhiwa la haye ngapha emakhiwa ama Americans la haye ngapha ngesikhathi sasadlulayo ngesikhathi sombhuqazwe namhla bekunqabe ukukhuluma ngokuthi human rights kwapha uyazi lawo abantu uyatshela ukuthi lapho bazicebela khona ukuthi bevele bagangile kakhulu.
Ithi iMelika abahlukuluzwa kakhulu bagoqela abenhlanganiso esizimeleyo, abenhlanganiso zezisebenzi, abamabandla aphikisayo, abalwisa inkohlakalo kanye lezitabane. Ungathini ngalokho?
Mana ngike ngithi mina kuwe, nxa ngikhangela ngibona bonaba abayibo abathunywayo yibo bona amakhiwa la ukuthi babamele ngapha besenza izinto zabo khona kuzathi nxa sebebotshwa ngohulumende bese kuthiwa ama-human rights babethunyiwe ngabantu abathunywayo abanye bakhona singababala nje sibalandi besebenza la ama-opposition parties yiko okusegcekeni khona ukuthi yiko kwenziwayo balabantu babo lapha babasebenzisayo ukuthi bangcolise uhulumende wethu. Ngokunjalo singakhangela izinto zonke zenezo ozibalayo konke lezi tabane zenezo izitabane kanti vele khona eZimbabwe ziyabalwa yini izitabane izitabane uyabotshwa phela izitabane ziyabotshwa lapha kula akuvunyelwa khonoko elizweni lethu leZimbabwe. Isekelo sombuso wethu sithi vele akukho akumelanga kube khona ubuthakathi bona obunje ngalokho so amakhiwa la afuna ukusilethela ubuthakathi babona obunje ngokona ukuthi into zezitabane bese sithini thina sesivumelana lakho ngenxa yokuthi bona bayakwamukela khonokwana into yabo lembi kangaka elihlazo kangaka thina vele ukuthi sikhulumela ngakho nje kulihlazo vele ukuthi sikhulume ngakho ngokunjalo nxa besenza khona kubabotshwa bamele babotshwa bonke bona ababaliswayo bonke bonabo ngabantu abayephula imithetho abamele babemele isandla somthetho sibafinyelele. IZimbabwe ilizwe lomthetho yalo njalo abantu abayephula imithetho bayajeziswa. IZimbabwe ilizwe lomthetho wabantu abaphula imithetho bayajeziswa kuleli lizwe.
Umnumzana Belief Kaule ngoebandla lezanu PF. Seli kubonile na ukusemaphepha ndabeni. Inkundla yeZim Live ithi inkokheli yeSadak iphakathi kokukhulumisana ngokuthumela amabutho ukuyalwisana labahlamuki asebevuke ubhova kwele Mozambique. Inkundla yesayithi yona ibika ukuba ingcweti kwezombusazwe zithi umnumzana Obethi Gudu yena osanda kungena kubandla lezanu PF akumelanga aphiwe umsebenzi wokuba lilunga leNational Peace and Reconciliation Commission. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Amnangagwanya luzo daba legugarawondo kodwa ngiluzwa ngoba ngibona ngathi sokuvala abantu amehlo. Umnangagwa usezama ukugqibela ichapter yegugurawonde, usezama ukudribe abantu emamathebelelende ngezinto eziyi-useless amabhethi lanelana. Kambe oyezayithini ibhethi usugugile vele wena wakudala wawuhlupheka ungelayo ibhethi. Kambe umuntu angakubulalela umuntu ebeyethi sekupha amathambo ebethi sekulungisile udaba sokule justice ekupha amathambo but engayejele ekubulalela umuntu ekupha amathambo. Abantu bemathebelelende abafuni mathambo for now, bafuna kubele justice. Umuntu obulala abantu ngegugurawonde kayejele, echigurube egqoke into eziyikhakhi nothi amabhethi. Amabhethi sizokubona uma umnangagwa eseyejele lokugetshwa kwabantu bamathambo. Kuqala first kumele kubele justice, once kwaba le justice unye sokuzolandela ngemuva. Yabo. So ngoba into engiyibona lapha ukuthi umnankagwa uzama idinga indlela ukuthi 2023 ebe campaign ethi selilungisile udaba legugurawonde but still kungela justice. Ngoba umuntu uma ebulela umuntu athi umele ejele, manje masubuye uphiwa amathambo nozathini amathambo, umuntu sefile sefile. But ombulele isimanga ukuthi kayanga ejele before eqoliswe, kumele evume icala after eqoliswe ebese siyejele.
Sanibonani, sanibonani. Abasebenzi bakaStudio 7, siyabonga kakhulu ngomsebenzi eniwenzayo. Okhulumayo uNelson Ongcube uMzilankathi sotshinto omnyama dabuka phansi kulikagodlwayo umahlabayithwala eFlabosi. Zihlobo zami, eshi ngizwa ukudangala kakhulu ngalo baba lona abantu ugawule. Ugawule, hayi mina ngimazi ukuthi umuntu wakuphi yena lo ngempela. Akumazi ngempela noma umuntu wasesindebeleni okhuluma kanje. Lo muntu njalo nje indlela akhuluma ngayo kubonisa ukuthi umuntu wasesindebeleni. Akazi noma ngempela uyabona ukuhlupheka kwabantu bakithi. Ngoba mhlawumbe ngoba kwenziwa ukuthi uyasutha because yenza kanje. Udla kahle. Uhlezi njalo nje ekhothamathe ezano. Ingakho ekhuluma kanje. Hayi lo muntu hayi umthengisi kahle kahle. Umthengisi ugawule. Lo muntu kafuneke ebantwini. Afuneke ebantwini bakithi. Lo muntu azo hayi. Lo muntu wakithi lo. Ngiyabonga hlozana.
Nani bantu beStudio 7 linjani? Hayi thina siyaphila ngapha. Ngikhuluma ngisematopo komalanga. Hayi le ndaba, indaba yokuthi la amalunga MDC Alliance lokho eqoshwa edala ayisebenzi. Thina vele singama-support vele iMDC Alliance yawina. Lokho abakwenzayo omunzora ngokwabo. Thina hayi siya-support siyayilandela iMDC Alliance. Nxa bengasaqila ngekhethweni vele uyawina uChamisa vele thina sithi phambili ngoChamisa.
Studio sanibonani, sanibonani, ndivuka njani basakazi. Hayi siyaphila nathi. NgoNdebele okhulumayo, ngikhuluma ngiseJoburg. Ngithi ke mina nami ngidlulise nje ngokuphawula ngobaba uChuma. Yabona ubaba uChuma ngiyamthanda kakhulu. Yindoda mpela leyo masikhuluma ngabantu okuthiwa ngamadoda, ngoba yonke into ayiphawulayo ubaba uJoseph uyayihlaziya, eyicubungule, eyibone ukuthi mayisiye ebantwini bakibo izafika into ebaphatha njani. sengimamele kakhulu kwabuthuma inkulumo zakhe zonke azikhulumayo. Uyabumuzwa ukuthi la okwenziwa iqembu elibusayo ukubhekile, kodwa ke ngoba kungasuye ophetheyo naye akanayo ipower. Ngalokho ngimshayela ihlombe ngithi babuthuma qhubeka, siyabe sisizwa ukuthi okunye uyesaba ukuthi ukubeke sobalo ukuthi uyakubona ukuthi awuhambi kahle ngoba lawe ungumntwana wakona lelo khaya. Kodwa ke ubaba ugawoleke yena hayi uyaphaphalaza ngempela, asazi ukuthi ukwesaba kwabantu kakufani. Ubaba ugawole uyaphikisa into noma ibona ukuthi ipendi igreen, atsho yena ukuthi hayi imnyama, la ugcina nje suyekela ukuphikisana naye. Kodwa ke ubaba uthuma hayi qhubeka, baba uthuma uhlaziye, siyakubona ukuthi usemsebenzini nawe, kodwa ke iqiniso uyalibeka mpela, kawuvumeli nje ukuthi uze uzotshela abantu bakini into abayibonayo labo ngamehlo ukuthi lokhu akunjalo. Okunye nje yabukhuluma nawe ngoba ungaphasi kwawo lowo mthetho we-ZANU-PF okuthi ungasisola suyi-enemy. Siyabonga.
Ndumamini mina ngoziyaphapha nyawo, so ngifuna ukuyazi ukuthi ugovernment yebo ngokwethu ngokufa kukhona la eZimbabwe kokorona, kanti inamba yalaba abafayo abangekho kukorona why singayitholi? Sibe sesiyazi ukuthi ikorona yona ngokwayibulala abangakhi. Uyumbuzo wami enginawo emoyeni. Sala kahle Ndumamini.
Labo bekungabalaleli bestudio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Inhlanganiso ye-International Organization for Migration ithi abantu abangena kunkulungwane lenkulungwane ababaleke esigabeni sePalma kwele Mozambique ngemva kokuhlaselwa ngabahlamuki besiMoslem abedlulise amalawulo ngempelasonto sebefike edolobheni lePemba. Umanyano we-European Union uthi uzaphathisa uzulu wakwele-Syria ohlaselwe yimpi ngoncedo lokudla lokunye oluzaviza i-$650 million. Sikhangele udaba oluphathelane leMelika. Ukuthethwa kwecala lokubulawa konsundu uGeorge Floyd lipolisa elimhlophe kungene kusuku lwesibili izolo. Abaphe ubufakazi bagoqela abathatha amavidiyo epolisa leli eselaxotshwa umsebenzi uDerek Chauvin ebandezele uFloyd ngedolo entanyeni waze waphela umoya. Omunye wabo ngowesifazana osebenza kugatsha olucitsha umlilo, yena othi wacela ukungenela ukuze asize uFloyd lapho sokusobala ukuthi kasaphefumuli kuhle, kodwa waliswa ngumsolwa lamanye amapolisa. Umfakazi lo wehlise izinyembezi esithi wahlukumezeka kakhulu ngokubona uFloyd esifa ngalindlela. Kufakaze njalo umntwana omncane lobabakazi wakhe oleminyaka elitshumi lasishiyangalombili ongomunye wabathatha ividiyo yalesi sehlakalo. Labo bathe bezwa ubuhlungu obukhulu ngendlela umsolwa abulala ngayo uFloyd. Kodwa abatshutshisi bathi uFloyd wabulawa yisifo senhliziyo kanye lezidakamizwa abathi zafunyanwa emzimbeni wakhe. Siqoxelo hlaziya ezombusazwe umnumzana Denmoyo.
Kulobufakazi obuqine kakhulu obukuma video abona umhlaba wonke jikelele ukuthi ngempela iphoyisa leli uShiveni yilona elambulalayo uGeorge Floyd ngokufaka idolo lakhe entanyeni yakhe for isikhathi esedlula 9 minutes ekhala ehlaba umkhosi ukuthi akakwanisi ukuphefumula. Kodwa sabona uShiveni eqhubeka efaka idolo entanyeni yakhe, efake lezandla esikhwameni, enganakeleli izikhalo zikaFloyd. So I think i-evidence le siyibonileyo ibi strong kakhulu lokuthi ijury layo mayikhangelisisa iyabona ukuthi hayi ngempela uFloyd wabulawa nguShiveni. I-defense kaShiveni yona izama ukwethesa icala kuFloyd ukuthi ngumuntu obethatha izidakamiswa and yizo ezenza ukuthi afe. I-defense I think i-weak kuleyo ndlela yokuthi izame ukuthi yona ifake i-blame kumufi without ibuya le compelling evidence. Njalo futhi bazama lokuthi bathi wayenza konke akufundiswa yi-training yakhe. Kodwa siyazi ukuthi umbono lowo awusoze uphumelele ngoba uchief wamaphoyisa uzotestifya la njenge-witness and angiboni mina uchief wamapholisa evuma ukuthi i-training yabo iyavumela lokhu okwenziwa nguShiveni ukuthi angafaka idolo lakhe entanyeni yomuntu for isikhathi esidlula 9 minutes umuntu wakhona azagcine esifa. So i-case ye-defense mina ngiyibona ngathi i-weak kakhulu ngaleyo ndlela.
Phakathi kwabafakazi asebekhulumile yibaphi ongathi baphe ubufakazi obuqinileyo?
Mina ngingathi bonke nje ama-witness ubufakazi babo buqinile ngoba bakhuluma into abayibonayo and lama-video ayavumelana lendlela abayibona ngayo. Lo bhuti we-martial arts ngibonile amagqwetha kaShiveni ezama ukuthi enze ungathi yena waye-confrontational lamaphoyisa to a point ukuthi wa-disturb amapholisa ukuthi benze umsebenzi wabo. Kodwa angiboni ukuthi into ezophumelela elaleyo kumajuri amabeyikhangelisisa. Masi siya kuma-witness, mina engibone engathi ubufakazi babo bebuqine kakhulu ngulo sisi lo owe-911. Usisi lo owe-911 ngoba uDlaye wabona ukuthi into yenzakala laphana akusiyo, waze wagcina yena ngokwakhe efonela amanye amaphoyisa ukuthi sizani, eripota amanye amaphoyisa ukuthi into yenzakala laphana angiyiboni isenzakala kahle. Ngibona ubufakazi bakhe buqine kakhulu ngoba kuyahambelana lolokhu okwenziwa ngulo bhudo we-martial arts laye wagcina efonela i-911 ukuthi heyi into yenzakala la angiboni ukuthi isemthethweni. And then omunye umfakazi ngibone engathi ufakazi wakhe bebuqinile yile ntombazana le eyiyona abathi ibisaseyiminor under age ngesikhathi kusenzakala lokhu, onguyena owathatha ividiyo leya eyagcina ibhodi umhlaba wonke. Yeah, I think like ufakazi wakhe bebuqinile ngoba ube emotional, bekutshengisa ukuthi wayethukuthekile kakhulu and even just ukubona kusenzakala again bekuplaya ecourt kumenze wathukuthela njalo ngoba kuyabona ukuthi into yakhona izange imphathe kahle. And therefore I think ubufakazi bakhe buqinile ngoba lamajura layo azobona ukuthi udaba lolu ngempela lwathukuthekisa abantu abaningi. And yibona nje engibona ngathi layo lo bhudu we-martial arts ngoba ubhudu we-martial arts at least utshengise ukuba le knowledge eyama-chokehold lento ezifana nalezi ukuthi yinto ayibona isenzakala ku-George Floyd.
Umnumzana Dan Moyo uhlaziya ezombusazwe. Angiyasinjabuli kodwa inhlupheko ehlabela kamnandi egqiba uhlelo lwethu. Sikhangele ebezihamba phambili. Umnangagwa uthi abafundi abahlala esikolo kuma-boarding abasoze bavunyelwe ukuya ngekhaya ngekhefu lephasika eliqala ngolwesihlanu. Elemelika lithi eleZimbabwe ngelinye lamazwe ebhule amalungelo oluntu kakhulu nyakenye. Uyaphambili ukuthoniswa kwecala lokubulawa konsundu weMelika lipholisa umnumzana George Floyd. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi untu.